sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
sizozisananzelela ukuthi abaningi once thethe amadrafts and they are high, that's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo se-Founders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo se-Founders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolisenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kwabalisi but ebantwaneni, hayi, it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathukuluzile, especially the way asengayo egwazwa negelo. Kuyabuhlungu, abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class, for A1. And then particularly it loses the friend here, Arnold. Oh, we are not in the scene of incident. Nansika Mbambi, so he was still alive when the Tamiesto is a roller, as a scene of Arnold Mbambi, then Sage, he shed the Vesai of the Zamu Stock Liquid.
How
traumatized the internal one already. But she has misconceding. His attorneys, of course, they will point their finger about his school of Philam Tato. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Kwakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bathiyane lodaba lokulwa?
We do try. Kuba lama campaigns like anti-bullying, anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they are once they take some drugs and they are high. That's when there is a man that you know, victimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana. So we try through ama campaigns, ama group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors have come, baba address our local police really from time to time. Baba bazokhuluma labantwana ngeviolence, ngebullying, ama drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kusavunyelwa ukuthi ba discipline kumbe bachaywe angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Ngoba kathesi can only talk to a child. Kwesikhathi umhlalise phansi likhulume uzame ukucorrecta a-negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba-these days they are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye they make fun of it. Besides yile kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayainjoyita nje of course wezetidron the road. But I think sibili laphana
liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Siyabesaba sanje ungabona umntwana engxenye umkhuzi ubone efake okunye okuyi-resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli izindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. ELiZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusu Moses Vanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisuko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi ayemilizengelelela kuleli daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezep ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyo nto entsha ayenzayo?
Akusiyo nto entsha, akusiyo nto emangalisayo, kanti futhi kakusikho esikubhekelele ukuthi kusuke kuhulumeni owaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengela ndawo zokutshala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni eziyophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka, lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesiyibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi basinde noma bengesileke ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Bona izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini yokuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngoFebruwari 21. Ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengingaku-advisa ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziphumile kabasiqinisele ukulima isikhathi sisesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunja nyana uyabulokhu kuqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda oyesengezana ku-ward 14 eKwanda South uthi lanqabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu leThulumanange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho zizilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo ezifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogaza lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana umkhulunelwa Ndlovu ubeke ukuthi iningi lezilimo ezalini yokuqala ikakhulu eGwanda laseBedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza lekomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe lamaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izivi njalo ekunhlanganiso ye-Waste Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-Waste Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengavele imisebenzi ihluphini yekho imisebenzi. Ku-waste picking siyahlangana lama-challenges ashiyeneyo. siyahlangana lokuyeyiswa lokuthethiswa ukuthi nxa seziwe siphikini abanye bakuthetha nje ukuthi ngani akukwananga ikhanda mbinjani kodwa ukuphila siyaphila khonokho nje ukuthi basikela imali ezidakiweyo besifisa ukuthi njengabe kuyayenza basihlanganise labo lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi naye besifisa ukuthi besithengele ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa anti council i-city council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezika-city council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking nje ngingathayisana lo munye nje kokubophumlane othi laphana ugogo sekemthathela isaka lakhe lamapulastiki ukhanye egogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhinzi ethatha kuthathayo sebembona esethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelanye lamapulastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayalo ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kwandikwa phana ugogo lamaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbezathingi lakuthiwe abantwana kumbenza abhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees nxa uvele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayelo ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West Picking vele kule age zonke even ugogo le-20 something ukhona even ole-100 something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke senxa udobha ama-plastics anti iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesi kube sithi 39 cents e-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrepha yadi 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basika bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bathenga iphethi abanye lokho iy'gubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yabo uthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso ye-Matabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okho nikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basitshela ukuthi hhayi kena kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo nesikhathi esinje nthengisa okungaka zeninyeli siyaphela ubusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lani ngifezi yayimathi benze into i-speech of human rights ifula ingqondo engingakutshela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ukuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-west ley my-sister sikhalela ukuthi ingelathi bazasikhombela ngomunye umnyaka bathi nampano business umani nge-west kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything nge-west ley
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo
sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane lamhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande
lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Vangi Malaba, ingcweti kwezokuhlambululwa kwamanzi.
Sawubona msakazi, sawubona Butikandi, salibonani balaleli be-Studio 7.
Ungasela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile, ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho Butikandi. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Afrika kukhanya ngikhona ufika, kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho-ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi kuqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
Ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke, angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwagcide du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichiyene ngabi. Leminye imikhuhlane olinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngabi, siya ngabi. Ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination, ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule, mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abe impila kahle babangasela ngcono bengacashi ngomunye labo, ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo lakhathesi ababanje iwona lo mkhakha omusha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa negciwane ubusuzibuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawunti siphelile, kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina besesijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenzi iminyaka empile edluleyo ngoba besitshaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle, yabo. Kodwa-ke kuyinto eyikuthi ibisi-new normal ngesithiwa ade siyiphile eminyakeni emibili le ngxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni, silwise isithalesi, sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jova omutsha ohambelana lomkhakha omutsha, kumele sitshelwe. Nxa sesitshelwe kanjalo, kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka. Hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke, kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjovo. Jehova sisiye esikolo, abantwana babeJehova nxa bezalwa beJehova ngezinyanga zabo zizale iminyaka yabo. Nxa bangaJehova uyabe ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kaJehova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi umjovo womkhakha lo hayi usu-right way.
Lo-ke bekungumnumzana Vangi Malaba, ingcweti kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lo mculi we-gospel uSikhanyisile Ncube Mpakathana ephethe amasingo akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
ngilele emsakazweni ngiphathi ngilele labalalele ekhaya ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni semakonekazini ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seKhebetheni okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi komampakathana gospel music eyokuqala indlela zakho esibili ukukhuleka kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu lapho engicula khona no-Oscar Gatheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-8511-598. Ngizoyiphinda njalo 062-8511-598. Le ibengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumanager wami. Le inamba eyasekhaya
0784271211. Abalandeli ubatshela waphamani?
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo konke abasixhasa ngakho bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ngantungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanisile Ncube Mpakathana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Dlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lethu okwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.